izulu yena ubefisa ngaye vele base bamkhipha umgadi kodwa laba abaqoqe lo mbuthano abakuyitho bona icele labo batshela izulu bathi bona hayi sizokulazisani siyani ndlebe kulo mabonakude la umawayidensi lizokuzwa ukuthi kuyisima kanjani okwamanje nasiyalibonga babonge izulu kakhulu bembonga ngokulalela kanye nokuthathela phezulu lapho ilalesi sicelo esokuthi afole. Sikhumbule ukuba lesi sicelo size sivelela kwabalwa impi yenkululeko lethi kuyindlela yokubonisa umgabi ukuthi njengoba yena engafike lokho eqinisa ikhanda esithi yena akafuni ukufika esikhundleni izafika kuphela esikhundleni nxa izulu ethe watsho kanjalo egcina ngelokuthi izulu ngiyo amphethayo singaleli ilizwi lakhe basebesithi batshengise ukukhonela kwabo. Okwamanje izulu ibhekile nje ilindele ukugcwaliseka kwaleso sithembiso sabakubutho lapho bekhulumisa nalo zulu ethe wayafika bucwadlana le statehouse izolo ngemva kokufola behamba ngenyawo abanye bakhona ukusuka eZimbabwe ground e-Highfields baze bayangena edorobheni bayafika kucwadlana le statehouse.
Wena ngokuzwa kwakho ubona ungani uzasuka esihlalweni yini uMongameli Mugabe njengoba sisizwa ukubana kafuni?
Kuthi kuliqiniso lokho ngokuzwa kwami yebo uZulu akasafini umuntu wonke akasafuni kodwa sikhuluma ngomuntu oyisiqoqodo ozifilayo ukuthi intando yakhe kuphela yenziwayo amboni vuma lila uMongameli Mugabe ukusuka esikhundleni. Masingakukhohlwa ukuthi sikhuluma ngomuntu oselesikhathi eside esebukhosini ekholisa ukubuya lobukhosi lokubusa amanzi akade lawo ngesikhathi ebusa ukuthi amane nje avume athi hhayi sengisedele eceleni lina-ke yenjani lokho kufunwa nguZulu amboni esenza kanjalo uMongameli Mugabe. Kungalesi sizathu-ke sekudonse amalanga wonke wonala sekuthethelesi isikhathi ukuthi avume. Ngangisizwa kuthiwa vele khona esukwini lwakuqala bekhulumisana naye ubeqinane lokuthi yena nguMongameli owakhethwa ngokusemthethweni kungakho kuzamele akhitshwe ngokhetho olusemthethweni. Okwesibili ngumuntu njalo obeqina ebandleni esithi yena nasebandleni kumele kube libandla elithoyo ukuthi yigaba samfuni hathi ukuthi abakubutho kumbe abangaphandle kwebandla bathi gaba samfuni njengoba isisekelo sebandla lezanu p f sisitsho ukuba nxa umuntu engasafunakali kumele kusuke kusukela ebantwini abasebandleni. Yikho nje sesibona kuthiwa kuza kuba nomhlangano omkhulu central committee ukuthi bahlafini bakhulumisane ngaleyo ndaba ngaphambilini kungakenziwa lo mhlangano. Yikho nje kwahlalwa phansi imihlangano yama-PCC bavumelana bathi bona hhayi kasisakufuni asazike njengoba sebekhulumile abebandleni lakhe. Kodwa mina ngokubona kwami lo muntu ngumuntu olekhanda elithisayo ngumuntu olekhanda eliqinileyo kangayama navume nje ukuthi mina sengisikhundla.
Ubona bakubutho sizwa kuthiwa bakhulumile embuthanweni lowo kahle kahle batheni?
Bakhulume bekhulumisana lo Zulu ekugqibeni kwalo mbuthano ngesikhathi uZulu efuna ukuyafika emzini lapho kumele kuhlale uMongameli e-statehouse. Lanxa bengasangenanga abantu kodwa bafike bucwadlana nje le-statehouse bakhulunyiswa nguZulu. Njengoba ngitshilo ngaphambilini obekhuluma emele inkokheli yabakubutho u-Major General Sibusiso Moyo esethula umbiko wakhe athe uvelele kumkhokheli wabakubutho ukhumanda Constantine Chiwenga uthe yena into yakuqala bebonga uZulu ngokulalela kanye nokuziphatha ngaleso sikhathi efola. Okwesibili wathi yena izikhalazo zikaZulu ngoba uZulu khonapho bekhalaze ukuthi hhayi madoda kasiqediseni into sesesiqede kuze kuse kuphele simfise nxa simfisa esikhundeni. Watshela uZulu wathi Zulu senzile esathi isigaba sendlalele yakho indima sekulindele abaphezu abakukhokheli inkokheli ukuthi basebe sitshoke ukuthi kuyini okuzaphuma uZulu makalindile. Nanxa uZulu ube khonone ekhalaza ukuthi hhayi bona uZulu into kade ifuna ukusizwa kamongameli, kodwa abakubutho bathi bona hhayi makulindwe, kulindele ukuthi njengoba sekufoliwe abantu bayenza batshengisa intando yabo, batshengisa izifiso zabo, kuyini-ke okuzathiwo